Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 29 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwa yena ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa ahle akhethwe agcotshwe abe nguye umongameli welizwe.
Kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i opposition ezonke including lomnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila.
Ele South Africa selizela chayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele South Africa bedinga umsebenzi.
Ningazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatch day election esibelayo 23 August 2023 ngenye i-election engingeza ke ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Ibandla leZANU-PF lithi okwabangela ukuthi linqobe kukhetho zinhlelo zalo elithi zilohlonze.
Imisebenzi yakhe yiyo emkhampenileyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ekwazi ukuwina ilizwe lonke. I-development ibonakale isebenza, isenzakala amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe i-Second Republic in short space of time.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela yokhetho nxa ingemukelwa kwenziwe na ukhetho kakutsha kumbe umnumzana Nelson Chamisa kuthiwe nguye onqobileyo. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesonto eHarare ukuthi njengoba elobufakazi obukhomba ukuthi wanqoba kukhetho kumele agcotshwe njengomkhokheli welizwe. Kodwa abanye ababalisa labasekeli bebandla le-CCC bathi kumele inhlanganiso ye-SADC ibe yiyo ekhokhela ukhetho oluzaqutshwa kakutsha kungela nqaki ebezikhona labantu bakhethe inkokheli abayifunayo bekhululekile. Abanye bathi ukuya emthethwandaba yokuchitha isikhathi. Sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngowambono Gande, ngikubeka ngale ndlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho o impumela egenqulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11 i opposition ezonke including lomnangagwa kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo a authentic yila, ngoba ochamisa balawo ama V11 a authentic, la izanu ama agents abalayo balawo ama V11 a authentic. So ke akuvunyelwane kuma V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila nezikliwi ama ballot boxes wona lana khona, kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with the evidence ye crime scene, then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili. So into esizakwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba iSADC nxa njengoba layo isichilo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokuconduct ama elections awe-SADC. So kutsho ukuthi umnangagwa nxa engomisa ikhanda ayephambili ngumuntu yabe se-illegitimate ku-SADC, njalo akasenakho ukuthi angahlali imihlangano kusadiki ngoba is an illegitimate president. Yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kusadiki ngoba ungakhohlwa ukuthi layo mgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho wathi bona nxa isadiki ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from sadiki. So into enalibi ikhulunywa ngundoda yenalo wamahovets ingqondo yezano ivele yinto abalayo.
Pambilini ngokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alusoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho. Ubona ngani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla le-CCC lamanye?
Angiboni Gandhi ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election. Ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola yebo siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho. Yebo Isaac umthetho uyophule sibili. Kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate. Awudingi i-CCC, kudinga nje ukuthi kungene any political party econtesta the ruling party. So ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengala ukungena ekhethweni then yikho lapho sokule nkinga khona. But undoda uqina uyambona nje lenxa umkhangela ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi ngomisa ikhanda nje azihambele nje yedwa. Kodwa-ke hhayi bekungeke kwaba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni.
Alo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitane. Kwalunye udaba oluphathelane lezokhetho eli-South Africa selize latshayela ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abeZimbabwe basola lokhu besithi yikho okuzabangela ukuthi baqhubeke bebuthana kwele-South Africa bedinga umsebenzi. Embikweni omfitshane othunyelwe enkundleni yokuxhumana e-X, eli-South Africa lithe litshayela ihlombe uMnangagwa lozulu weZimbabwe ngokwethula ukhetho olulokuthula. Inenge eliphendulela umbiko lisole lisithi uhulumende wele-South Africa uhlezi ephathisa amaphutha kahulumende weZimbabwe kungakhathalekile lokuthi ukungahlaliseki kwelizwe kubangela ukuthi inenge liphephelele elizweni le-South Africa. Kusenjalo elemelika selisole ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo lisithi kusobala ukuthi lolu khetho belungakhululekanga njengalokho okufakazwe zinhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iSADC lezinye. Elemelika lithi umumo phambilini kwalolu khetho ubungamanga kuhle kumabandla aphikisayo ngoba uhulumende ubenza kube nzima ukukhankasa kunye lokubopha amahlayana kwabantu ababalisa lenhlanganiso ezihlola ukhetho. Ngokunjalo uhulumende welemelika uthe usacebisana lamazwe angomakhelwane ukuze atshengise ukungamukeli impumela yokhetho lolu kutholakale lesisombululo. Abasola ukhetho lolu kubalisa abancindisayo abanjengomnumzana Mbuso Siso, kesizwe imbono yakhe.
Selokhe ngathetshulwa yingwe ngiku-politics from year 2000, angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper, i-election ephuze ukuqalisa, kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi kuwadi 1 yaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona, yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe ngoba mina ngibona yonke into le kayenzakalanga ngendlela eyiyo izek ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiwo ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona kodwa ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engingezake ngiyichaze ngiyibize ngegama
lo ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa kukhetho lwangeviki edluleyo. Kunjalo nje zididekile izakhamizi zesabelweni seMathebeleland North ngempumela yokhetho lwangeviki edluleyo eyakhipha ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa unqobe okungadingi ukuphindwa kukhetho lwe-runoff. Umnumzana Nelson Chamisa labanye abalichumi abancintisa isikhundla sokuba ngumongameli welizwe bayakusola ukukhethwa kukamongameli Mnangagwa. UNokuthaba Dlamini usiphalo ludaba ngokugcweleyo ese Victoria Falls.
Omunye wabathakazelela ukukhethwa kukaMnangagwa ngumnumzana Philani Moyo obencintisa kukhetho lokudinga ozamela iWange West edalele eParliamente.
Kuyasithokozisa kakhulu nasonke abantu bakhe ikakhulu khona beWange West nokubabonga kakhulu ngoba bakontributile kakhulu kakuhle ubona upresident ezekuyele.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandlaleli eMathebeleland North, uthi ukunqoba kukaMnangagwa kufezwe imisebenzi yakhe.
Imisebenzi yakhe yemkhampeni leyo ukuze efike kulesi stage osefike kisho ukuthi ikwazi ukuwina ilizwe lonke i-development ibonakale isebenza isenzakala. Amaklinikhi, izikolo, imigwaqo, kuningi izinto ezenziwe iSecond Republic in short space of time ikhokhelelwa ngubaba uMnangagwa. So yakudeserve ukuwina ngendlela owine ngayo. And kulama projects ade waqalisile kakhulu eMathebeleland North, igwayisha ngalo uyayiqedisa this year. U-Unit 7 simbonile phela. Then lamanye nje amaprojekti akuma-various stages.
Kodwa ozamela iMathebeleland North Province kuSenate ebandleni le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Joel Gabuza ukhala ngekusasa elibuvilibana.
Abantu sebeyahlupheka mu ama-potholes khona ezakhula and ku-government as we speak akusela lutho abasela mali. Imali bazidlalise kakhulu ngesikhathi sama-elections bethenga ochikenini, bethenga impuphu, bethenga abantu, bethenga amavoti. Thina sizamile njengema-North singela lutho, singela chikenini, singela t-shirt. Sazama sawina. Kodwa ke emashonale njengokwazi abangani bethu abaningi abavotelwa ngani kulokwethuselana, abantu bayatshelwa lapho kufakwa khona, abantu bayavotelwa, akula muntu noma ufundile kumbe afundanga, ungutitsha uyatshela ukuthi wena awukwanisi ukubhala, siza kubhalela. So ukuwina kwabo lapho yikho ngibona bezithulele bengela ukujabula ngoba akusokuwina.
Onqobe kukhetho lwamakhansila esigabeni sekatshetshethe eWange, umnumzana Give Me Again Moyo owebandla le-MDCT uthi amabandla kawabambisane kulungiswe ilizwe.
Sikukhangelele kakhulu njengabantu abasemaphandleni ukuthi uhulumende lwalungisisa iindaba zomnotho, kube lamathuba emsebenzi, kulungisiswe iindaba zokutholakala kwempahla ezilohlonzi ezitolo lentengo efaneleyo. Kulungisiswe iindaba zokulinganiswa kwamathuba abantu ngezigaba.
Kukhetho lukamongameli, uMnangagwa unqobe eMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West, Maswingo, Manicaland laseMidlands. UChamisa unqobe koBulawayo eHarare laseMathebeleland North. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Umprofita uHubert Angel usesuswe kusikhundla sokuba isikhonzi senhlanganiso ye-Pan-African Parliament. U-Angel wakhethwa lanxa wathinteka kudaba lokuhuquluza igolide oluthiwa Gold Mafia. Kodwa usanda khethwa ukuphatha isikhundla sikamongameli walinhlanganiso umnumzana Gayo Ashebiri ulobele incwadi u-Angel Izolo emazisa ukuthi usesuswe esikhundleni lesi. Ingxenye yencwadi le ithi phose wonke amalunga enhlanganiso ye-PAP awazi ukuthi u-Angel wakhethwa njani lokuthi ukukhethwa kwakhe kuzaphathisa njani linhlanganiso kumbe izwekazi le Afrika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani yeTTI eyaphiwa ithenda yokuphaka izimota isehlise imbadalo ngengxenye kuyingxenye yaleyo kade ibhadalwa ivela kumadola ayithoba minwembili i-$8 yayehla yafika kumadola amane i-$4 ngelanga kulandela ukukhonona kukaZulu. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kube labantu abedlula izigidi ezimbili 2 million abangavotanga kukhetho lweviki edluleyo ngenxa yokwehluleka kwekhomishini yezokhetho eZEC kunye lenhlanganiso yeForever Associates Zimbabwe kumbe ifazi eyethusela abantu. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi amanombolo empumela yokhetho asesusiwe ebulenjini be-internet obugatsha lwezokhetho iZEC. Ibandla leZANU-PF lona lethesa icala inhlanganiso yeTeam Patchel ukuthi yiyo esuse amanombolo la. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Futhi sebenzi igama uMichael Mpofu ikhuluma ngalapha ekade kwaphayi amaresults esiwazwile ukuthi kunanga kwasebuyelele futhi ukuba ngupresident, but sikubona ngathi kuphela ngeke sesiyikhophisana angatshintshwa ngama-reforms. Abadala bavumelana ukuya kuma-election lapho ama-reforms angatshintshwanga. Hhayi, akutshintshwa ama-reforms, izeke kayitshintshwa le zeke yasidlisa abadala. Salibonani Studio 7, salibonani Studio 7. Hhayi, siyabonga ithuba namhlanje, ngibingelela bonke abalaleli bakwa-Studio 7. Hhayi, sizwa lapha ukuthiwa umnanga kwa owinile, sizwa sidabuka kakhulu ngoba lokho kusitshela ukuthi akula employment for 5 years, akula amaphilisi ezibhedlela for 5 years, izinto zizodula for 5 years. Sicela kube kutshitshe laphana kuZEC, iZEC kayike itshitshwe kwenziwe ama-reforms, a-local reforms, sibe le-free and fair election. Salibonani, salibonani igama Ephraim Zuma ngilapha eKaroopak. Hayi, siwazile ama-results, siwazile kodwa kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu ngoba thina isukhangeleleyo besikhayele uhulumente uzatshintsha, kodwa ke manje sibuyelele iZANU-PF okwenze ibuyele. Sibona ngathi iZEC kayitshintshwe leya, kayisebenzi kahle, isebenzi kahle. Kubuhlungu thina ezibhedlela akula mithi, singabagulayo siyahamba njani? Dinga ama-reforms, akutshintshwe iZEC leya kuze kubanise ukuthi ilizwe lilunge.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7 okhulumayo engu-Milton we-Plumtree Changwa obhulu, khulume ngendaba le eka-Emerson Mnangagwa yokuthi siyamukelekile ukubuya ekhaya. Ukuthi into leyo iyabujabulisa ngoba siyamukelekile ekhaya, ukubuya ekhaya kungala msebenzi, siyosebenzana. Uyabota kula msebenzi, akavuli mathuba emsebenzi, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ucabanga ukuthi sizabuya ekhaya sizokhamisa nje? Ayikho into elungiswe iZANU vele lapha. iZANU ilibulele ilizwe laba phansi phansi phansi, libulele kakhulu yane lizwe. Ilizwe lalingcono kusalo Smith. Yonke into yachiwa ngoSmith ayisekho. Amadama egetshwe ngoSmith, izikolo yini yini eyayenzwe nguSmith isifile. Wehlile ukuthi elungise umgwaqo, 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 umnankakwe lo kodwa bese jike gijimethi. Hhayi, akutshile into le yamjabulisa ukuthi sibuye ekhaya, sicotshwa be-South Africa kezokuthi evulele amathuba emsebenzi, sithi sibuye sithole umsebenzi khona.
Allo Studio 7, hhayi thina sikhathele ngabantu labo, abantu labo sebesihlawulise kakhulu, bese sijabulile sithi akuyangena ijahe elitsha. Hhayi, iZANU inkani, hhayi hhayi, kumele sithatha amapiki sivili siye ikhuphuna ngoba i-concrete, hayi i-concrete sivili, hayi sesithwe sesikhathele. Nengujetu sukenkayi lawo
salibonani basakazi nabalandeli bakaradio 7 ezibuhlungu izoneza ezokuthi izanu ngempela ngempela iwinile kathi nxa bewinile indaba uselebrata singakubona akunamuntu ojabulile wasezimbabwe hhayi akulashema mna ngingamboni ngizobuya avotelwa ngani ubuye ngizo kanti vele khona wona ama-observers abe ngawani ma esehlule ukukhondena izinto ezisu bakhondemile ukuthi aluqhutshwanga kahle xa ungaphuthwanga kahle sokumele kwenziweni weyifowad ela labo kufuze bacace laba cacele abantu senza kanjani hhayi kuphenda ukuthi bethi aluqhutshwanga kahle kuyewe kunjalo hhayi sofuze bazihlalele nje babe bengelancedo bezokwandisa inamba la hhayi akucaci ukuthi kusukela lapho iweyifowad ithini ngoba abantu basingeza isikhona inaza 5 years ezinye zokuhlupheka ezingaka phezu kwalokhu kuhlupheka ungaphela lapho kusazonyiwa la la
salibona salibonani bakastudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngengasho mina ngathi kona uvoti lasezimbabwe lisisiza umuntu loko ngisitsho phela ngiqinisile uvoti lezimbabwe noma uvota ngakafanani ngoba ivoti lakho alisebenzi kuwuhlungu lokokwenzakalayo lapha kuwuhlungu sithathelwa amalungelo ethu izano esithatha izimbabwe yezimuzi wakho umuzi kamnangakho lanalaba labangani bakhe akuseyilizwe lela umuzi wezano othi uma wafuna ukungena ebusuku uyangena uma wafuna ukuyenza into esikhathi so isikhathi sabo uyazenzela nje into akuyifunayo so kodwa hayi kubuhlungu sizibuhlungu
situdio 7 salibonani njani basakazi abahle labalaleli abahle hhayi siyayeza imiphumela yokhetho engayamukelekiyo hhayi la sokufunakala imkani la amasingaye kanje kanje ayikho into engalunga into nje efunekayo inkani kuphela ukuyengena nje ngendlovu yangena abantu bavumela into eyodwa ngoba phela singadlala abantu bezanupf abomnangaka lakho
salibonani ma-studio 7 ku-studio 7 lapha sibingelela wonke umuntu okhona lapha ekhala sezimbabwe lapha ye siwubonile umsebenzi uhambile kawuhambanga ulensolo eziningi ezithiyeneyo kunhlelo zonke zelizwe ye hawu mina yake ngibona abantu abadala ma besidlala abantwana bachiyela abantwana isobhu bachiyela abantwana ezithwala ukuthi kwende basuthe kathi lo baba ongachiyela abantwana esihlalo kathi ngubabo njani sibe sesiya laphana-ke mazimbabweni amahle kathi kulani ukuthi kusasemazi so abantu bake bangene ezitaradeni lapha kuke kutshengiswe ukuthi hhayi lo muntu uvele kafuneki kathi wona amasotsha angikhona ngathi kalambanga alambile konke lamapholisa alambile awushuthi lawa soze behawukele lokhu sikwenzayo bazahawukela abanye sizabe silabo emkhosini abanye babe semsebenzini yingabi mude kakhulu siyabonga sisithi kungazwakala izwe lonke asibambaneni sikhiphele icegu leli singadingi ukuthi kuze kuyiwe emakhoti ekhoti kusiyadingwa niyibonge ngiyehle lapho esihlalweni yabonga
sibingelele enkundleni ye sithi sike sikhuze undoda lowo othiwa nguchilumbo mudenda lo emthwakazi republic party into oyikhulumayo ndoda ngicabanga ukuthi awuyazi ukuthi thini ngicabanga ukuthi into eliza nayo ebantwini ayicaci lokho okukhulumayo lokhu esikuza ukukhuluma kustudio 7 akuye kusincede kufana nje lento yakho leyo okhuluma ngayo asiyo nto enganceda abantu lamhlanje thina sifuna izinto ezizasinceda lamhlanje ngoba sihluphekile ngicabanga ukuthi lapho wena nje ukhulumela ama-goals epolitics eparty yakho kodwa akungeke kusincede ngaludo lokho okukhulumayo ngoba lina linje lehluleke khona ukubufaka upresident lehluleke khona ukufaka mbe lifaka amalokhuzeni amathathu mbamangaka amakhansela kodwa ube sosithi abantu basemathebhele ndibengavoti belindele lina lapho elizahlanganisa khona into yenu esingakazi ukuthi izahlangana nini sesikhathele into yenu ayicaci lani siyalisapota mpela kodwa into yenu ayicaci mani ayicaci mpela ukuthi iyangaphi isuka nje la igcine kungathi yinto ekhohlisa abantu ngoba ma ukhuluma into ekhulumayo lina lenzeni lina lenzani ngokuphikisa kwenu usola amaqembu aphikisayo kodwa nawe akulanti even wenzileyo khonapho eliyenzayo zero ikutshona nje likhuluma kuphela ligxabanisa abantu hayi ndoda zama ukuthi into ma ukhuluma ujule engqondweni ungaphonge ukukhuluma nje uhlahlahla into ekhuluma yeswakazi
la oke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 0818 465 0318. Ukuze Melika umthethwandaba usufake ilanga langomhla ka4 ngomabasa womnyaka ozayo ukuthi wayengumongameli umnumzana Donald Trump athoniswe icala lokuzama ukgenqula impumela yokhetho. Amagqwetha ka Trump abecele ukuthi athoniswe ngomnyaka ka 2026 kodwa umahluli uTanya Chakudna walile wathi kumele athoniswe ngomnyaka ozayo. Kodwa kungakhathalekile lamacala akhe, uTrump usikelo lwakhe luqhubeka lukhwela lusiya phezulu, abalandeli bakhe bemxhasa ngemali. Kuyona le iviki usebenzise umfanekiso wakhe westokisini ukudinga imali, esenzela ukuthi abalandeli bakhe bamzwele njengomuntu ohlukuluzwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Kukhanya leli qhinga lilezithelo ezesabekayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Lokhu kwethusa kakhulu ukuthi bakhona abantu ababona ngani uTrump wenza okulungileyo. Wona laba bantu yibo abapha uTrump imali. Kumele kusethuse thina njengabantu abahlala kulona leli lizwe ukuthi omakhelwana bethu bazibanyabanyana bonke abakhipha imali zabo besipha uTrump, because bakholwa uTrump ngumuntu ongakhokha uyakhokhela ilizwe futhi. Kusho ukuthi ziningi izigebenga esifana nalayo Trump. Ngoba uTrump lokhu akwenzayo wakhe yiwugebenga nje ukuthi abedinga imali labantu bempha. Kodwa iqiniso likhona yukuthi imali kayivoti. Bangaki bona abantu abamphi imali? Nxa wehluleka uphumelela kukhetho lwedlulayo, elokhu ecabanga ukuthi uzaphumelela kukhetho olulandelayo, ngabantu bona laba abamvotelayo, labanye abalokhu becabanga ukumvotela lala langokhetho oluzayo. Balutshwana laba bantu. Imali yabe ngazende iyande kangakanani, kodwa kayisiyo ebalwa njengevoti. Amboni mina ukuthi nxa ecabanga ukuthi imali yakhe ingamenza ukuthi awine, ayisikho uTrump akucabangayo. Trump uzama ukucuca abantu ukuthi athole imali ngemali yokuthi ufuna ukuthi abe ngupresidenti ngesikhathi esilandelayo kumbe ngokhetho olulandelayo. Yikuthanda nje ukucuca izikhwama zabanye.
Ngesikhangele umongameli Joe Biden, yena kukhanya amathuba akhe engacaci kahle njengoba sibona ukukhankasa kwakhe kungani akukho kuzinga elifana laleli elika mnumzana Trump. Ubona ngani usebona ngani senqobile yini ukuthi kasazihluphi?
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala, usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Ngibuya futhi ngibuye lendabeni yethu liyane ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho, ngabantu esiphila la besisebenza la kwezinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendula umuntu eNew York akulamuntu ongangibopha, kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga. And bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana olabantwana, umuntu omnyama mambo yiphikala, uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima, uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezulu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini owenza ukuthi uTrump umvote? Yikho mbuyele uthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yibo abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa. Kabavumi ngobubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sebe semajeli bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebengu esikade saqala kudala, kuloko ephila impilo yakhe yona le yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka sebemlandela. Ngabantu bona labo ababungwe emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambele ukuthi umuntu ucabangelani, umuntu elengqondo nje engaTrump.
Olo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nga lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngoChris Gande.